Inhlanganiso yeWorld Food Program ithi indlala isihlasele ngamandla emadolobheni eZimbabwe njengasemaphandleni njalo ithi kobulawayo. Inani labantu abadinga ukuphathiswa ngokudla selikhwelile lisuka kunkulungwane ezilikhulu elilamachumi edlula ayisishiyagalombili 181,308 nyakenye. Layaphose kunkulungwane ezingamakhulu amathathu 272,804 lonyaka. Linhlanganiso ithi okwenza umumo ube mubi kakhulu ikuthi isimisa uhlelo lwayo lokupha abalambayo emadolobheni imali yokuzithengela ukudla. Ithi ukuvalwa kwalolu hlelo kutshiya abantu abanengi ikakhulu omama abazithweleyo abamunyisayo kanye labantwana bengaselandlela zokuthola ukudla. Elizweni lonke jikelele okugoqela emaphandleni abantu abalambayo abadinga usizo oluphuthumayo bayizigidi eziyisishiyagalolunye 9 million. Kunyanga isanda kwedlula uhulumende wethula isicelo semali engange 3.3 billion US dollars yokudingela abalambayo ukudla. Lanxa uhulumende esithi uphakathi kokuqhuba inhlelo zokuphathisa abantu laba endaweni ezitshiyeneyo zemaphandleni, abantu abanengi bathi abakakutholi lokhu kudla. Ukuhlaziya loludaba sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Akumangalisi ukuthi inani labantu abadinga ukuncediswa ngokudla likhwele kangaka ngokuba indlala inkulu ngenxa yesomiso, ngenxa yokungani kwezulu kusuka nyakenye kwenze ukuthi abantu abaningi edolobheni emakhaya lasemaplazini bangalimi. Lalaba kade belima ema-irrigation ngenxa yokuthi izulu kalinanga, amanzi akhona kawasekho, akade bethelela ngomthombo amanzi kawasekho njalo. Ngakho ke inani liyakhwela lalabo abadinga ukudla ngobuningi babantu sebelala bengadlanga, kusebengadlanga bayakudinga ke ukuthi bancediswe kakhulu ngenxa yesimo abakuso.
Njengoba uhlelo lwe-WFP lusoluvalwa abantu abaningi besala bengelancedo, uhulumende yena engaphathisa ngandlela ba?
I-WFP ibinceda kakhulu ngemali le yokupha abantu ngokuba ibibasiza ukuthi bathenge ukudla lalokho abakudingayo ukuze bakwazi ukuphila ngendlela efaneleyo. Ngakho ke le mali nxa isimiswa ngezizathu zona lezi eziqanjwayo kutsho khona ukuthi abantu baza basensizini ezinkulu kakhulu okwedlula lokho akade bekukho. Okudingakalayo ukuthi uhulumende asuse izimali azinqande lapho ekade zisiya khona azise kulokho osekuvelile ukuze isikhala lesi sesivela ngenxa yokuthi WFP isisusa lezi zimali zingasekho uhulumende angene kuzo kuso azifake lezo zimali abantu bakwazi ukuphila. Kanti imali eziningi ziyalahleka bakithi ku-corruption ziyebiwa, ngabe lowo mthombo we-corruption uyavalwa leli lizwe ngabe liyenelisa ukondla abantu ngesikhathi sendlala losize?
Elizweni lonke jikelele siyazi ukuthi kulabantu abangu 9 million abalambayo, kodwa uhulumende uthi uyabaphathisa abanengi endaweni ezijiyeneyo. Abanengi bathi ukudla kabakutholi.
Siyathemba ukuthi kuzavalwa isikhala sonke abantu abakuso, kungabi khona ukubandlulula lapho kuphiwa ukudla ngokuba abantu kumele bakuzuze ukudla kungakhathalekile ukuthi kuleli qembu kumbe kuleliyana lezombusazwe ukhuluma luphulimi uyiphi province ukuliphi ikhaya umhlophe kumbe umnyama mdala kumbe umkhulu ngesifazana noma ngowesilisa, bonke bamele bakuthole ukudla lapho bekudinga noma bengaphi kwelizwe kungela kubandlulula. Ngakho ke siyathemba, siyakhuthaza njalo njengabantu ukuthi ukudla kufinyelele kuye wonke umuntu kungela kubandlulula. Laba bangakakuzuzi kakuyefika khona, asebekuzuzile bakuzuze bonke kungela kubandlulula phakathi. Kuza kwenza ukuthi isithunzi sabantu beZimbabwe sigcinakale, siphakamiseke, bahlonipheke, ngokuba kulilungelo labo ukuthi babe lokudla, kulilungelo lokuthi bahlonitshwe, kulilungelo lokuthi bangabandlululwa ngenxa yalokho abakukhethileyo kumbulimi abalukhulumayo kumbe ukuthi banjani.
Umnumzana Fidlela Ncube ngomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association. Sixoxela ekubulawayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.